So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le COVID-19. Ukhanya libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Kama usedulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakobulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear indaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise indaba iqondisise indaba uchace ukuthi kathi kuvele kona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa kasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Soku leminyaka phose engamachumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane ewange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iwange Central edalelesi Parliament uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga lele liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikholeka njalo ukuthini imizamo yonke yenzi ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona lenhlanganiso yeHarpercook Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ungukhonvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTown ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlambe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kulengela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni so ke I think i support eyamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long as singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba bapambanise bengapambanisa bazawotshwa because bangathatha umthetho bafake ezandleni zabo. So into efunakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinywa ahanjiswe emapholisa ipholisa liyabe likhona a-trained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi then ngoba thina abafanana lathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sichaye bo siyabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lo othi sikale simthathe simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo but mina siyabe sibulala khona la then umthetho usukuliswa njani ususibopha ibase ayibuye phakathi kwe sibe namapholisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibili khona umuntu umuntu uyasuka la imali yakayenyathi abuya phendula siyakwenza i-voluntary training yabantu and kube nzima kokuthi izakhamizi zozi-raise abantu imali zakhona abatrainanga abakhona sibili ababeneziso sokulofuzi abatrainile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi khona.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshaya isivalo lapho abahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhupha ibhathri lemota bathatha amakhiye and abanye babe belele omakhelwane babe bengezo beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethe sokwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawutu iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli ezigabeni elimbhobho ngoba ukuthi kuthi uyayina ebhawutu asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Harper Cooke Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Damai Mahengahama lo mnumzana Tungamirai Matsokere okwakuthiwa babulala ipholisa u-inspector Petros Moteza eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Majobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke ngibone okulutshwana nxa kuyikuthi iSupreme Court ithi labantu babe vele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababe vele bebabophisile bona ukuthi babhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution kusho ukuthi lo olomlandu ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Majobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Manje sike sikhangele ezamasiko.
Bengana masiko
senziwe manje.
Hello baba mkhulu.
Namta sipuka ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay. Sipuka lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe.
Gobalanda kunjani?
Ithola njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapha?
Hayi konke ukuhamba kahle umqando kuphela.
Umqando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu babuza bathi uLozi Gay mbani. So ke amfuna ukuthi uphendule khona manje kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi angiyona imbongi ngathi ngisomlando angiyona imbongi kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha nangikubona.
Na ngisomlando hayi inyosi yenkosi hayi imbongi.
Ngisomlando kutshoni isapho sikhundla lesi.
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu akubatshele Gobalanda abantu ngizwa bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi
bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay
batshele
bemfisa nje ukuthi ngayenzi ibende bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi ngizachaza ngumama uLozi Gay uMadlodlo uMadlodlo ube indlovukazi yakomthwakazi shadwe inkosi uLobhengula kodwa bebebaningi phela bengekho yethu sikhumbule bekulabo Mpoliyano Nanjube labo omamkhwananzi umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamaza khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kwonkosikazi kuEnyathi wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakomabhikwa namhla esiphethe lupha labo sikhobokhobo bagadalwa umuzi othiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Into eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabe Zulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labo Nyamande abantwana benkosi uLobhengula imvukela lo wawubizwa kuthiwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa uyumama uLozi Gay lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda babemangala kakhulu lo mama besithi yeyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda wele phansi ngehloko yakothiwa kuthiwa yimpi yehlokele bomo.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhophisikazi wonke wagcina uhamba njani akubatshela bakhe?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kubaba uKhayisa nguye wathathwayo labantwana abagoqela uDojiwe ongubo yenja bonke labayana bayalahlelwa la eCape Town kuthiwa kungona bayafundiswa khona kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo So ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengalankosi babuseka lula yingakho namhlanje sikanje so so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzilwana kufanele ukuthi abantu bekunanzeke umuzilwana othiwa kunkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba ludluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Made ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silo ntukabele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje nzafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yolinga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungayisikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintlutshwana ezazithwele lijaha elinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu batheshe bethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikho sihlangana lapha echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ye phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa uduba lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni la injalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengezwathwaso kulomunye ngapho futhi osevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyiphethe mfundisi
kasithandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
okomanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo umthakazi omuhle zimpapo umhleli ngali jona njani izulu kaNdaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lonamhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakho leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda Sasitshela okuningi Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani
I'm fine thank you so much
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu chasisela abalaleli okuningi
Yes, I business depends. Into leyo ngathi maybe ngichaze ukuthi kube kabili kumbe kube kathathu into leyo. Lapha thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekhatha ngo umnyaka uqhasa ngo January. Yasithova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli so bathathela imali ngabasifisa ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe besikole i-disposable income leyo imali ukuthi umuntu akwazi ukuyisebenzisa hayi abantu bale mali endifani kayibhizinisi leli phansi
siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina bengingathi ukuthi uhulumende ancedise informal sector
hayi wathi ngokubamba umlomo khonapha atmore isikhathi sesedleyo kumangoyi sigciba ingxoxo kuchasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafani bewathole iprocess yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bantla ngaba ngenze politics umuntu ulethi makanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana lamabhizinisi la employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona kwimisebenzi ezandla sangathi amasanzi abe available kungabi lebandlululo kungabi bekukhangela ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede econsumizisisa
Hayi siyabonga Atmore Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihliwe kumango isesifikele emaphetholeni ohlelo Silukandaba sithanda ukubonga uAtmore Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikele emaphethulweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele olevalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe wothi ngitshaye phansi Silukandaba Zimbabwe muhle bye-bye
Siyabonga Mike Hobe. Silqhubela lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.